Nanzi inhloko zezindaba zalamhlanje ngomvulo mhla ka 5 ngomfumfu 2015. Ozifundayo nguNtungameli Nkomo. Obe ngumsekeli kamabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zeMDCT njalo engumeli wenkulumane edalele parliamente umnumzana Thamsanqa Mahlangu kasekho. UMahlangu ubhubhele esibhedlela koBulawayo namhla ngemva kokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane okwesikhathi eside. Amabandla aphikisayo asola umphathintambo obona ngokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho umnumzana Patrick Jiwawo ngemizamo yokwethula umthetho ozabamba amankampani ngamandla ukuthi ahlawule umthelo oqondane lokuthuthukisa abasakhulayo. Ababalisi bananza ilanga le-World Teachers Day lamhlanje abanye babo bekhonona ngokuhlukuluzwa ngabezombusazwe ikakhulu emaphandleni. Kwezemidlalo, isiphathamandla senhlanganiso yezifa umnumzana Jonathan Mashingaitse nguye osezaphatha intambo kulenhlanganiso kuze kukhethwe abakhokheli abatsha ngemva kokuxotshwa kukamnumzana Cuthbert Dube labanye bakhe emhlanganweni oqhutshelwe eHarare ngomgqibelo. Ku-Live Talk lamhla sikhangela ukuxotshwa kukamnumzana Cuthbert Dube kwinhlanganiso yezifa lekomiti yakhe. Lithiya indlebe kumsakazo we-Studio 7 kuqala ngehola lesikhombisa ntambama kumakakasi athi 9:09 a.m. kumbe ku 4930 la ku 5940 lo 15460 shortwave.